kakhulu ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisi likhona elihlazi kuka kuZANU-PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele ube kubhekelele lokhu ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitina lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ephule sigabe ama-province phasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevoti asethe sefuna umnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics ye-ZANU-PF yi-politics ngesilungu. Yani i-politics yokuthi yabo ufuna ukuthokozisa abantu abathize. Ele kufuze bathokozise ngoba ilokhu life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of ukuqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli ne-party iqhubeka ilokhu ibusa.
Ye, kuyukuthi engangqoba umongameli mnanga kwakukhethu. Singabona eseqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho thi ukhetho liyeza sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabe thuse?
Mina ngokuqhubeka kwami vele even before election abanye bangawa. Angawa amanye ama-towers phansi. Because i-intelligence Nangalugwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekuthupheni aba ngumfuphi ube ngumcuphi omkhulu njalo ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi se-Gugulawo then so uyakwazi ukubophela imishila emuntwini umuntu ehamba yena embambe ngomshila ekwazi ukuthi uyauya ngabe kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela or eqinisweni usezwile and akafuni ukuthi arocky body okanjoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and asiko ukuthi ngokuthandileyo uforswe yi-politician ukuthi a-announce i-election date. So indaba yakhona inzima kakhulu kamdlalo lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo izonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuxhuma into engcono ukuthi kuphelisathu ingafa iy'nkalakatha iyaziluma besokuphuma nje encane enhle entsha.